lelani o masli kwa ma abantwana bakhe nako konke owayenakho wakha kutshone wase wadabula impahla zakhe bathwe qhineni wathi uJehova mama.